Thina sibone ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefita iZimbabwe, as long as i relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism. And njalo sike sezwa ukuthi eBelarus akula political party ephethe kwamanje. U president lo ovakatshekileyo ukhokhela i-association, and sesike sezwa i-association le sithi ifuna ukuconverta into a political party, and sesike samuzwa yena sithi hayi kasoze ebayalisi njalo kasoze ebe against it. So on that sibone ngani hayi uyalalela abantu bakhe. So thina ikuthi eZimbabwe sisebenzisa i-measurement ye-America ne-Britain ukuze sidefine ubuhle kumbe ububi be-government. Whether ngi-government yakithi, government yamanye amazwe, sisebenzisa amehlo amazwe lawa u-America, Australia, Canada and so on. Kufuze sizidefinele thina as amaZimbabweans. Njalo akhona ama-political parties eZimbabwe angavumeli abantu ukuthi beforme ama-structures, angavumeli abantu ukuthi beyekhethweni, angavumeli abantu ukuthi bebe yi-political party. Siyakhangela nxa sikhangela o-CCC abayala ukuthi abantu beye ku-Congress. So i-difference yakhona ayikhatshana kakhulu, ngoba nxa kuyukuthi sijaja that way, then it means ukuthi lowo ndoda olalela abantu bakhe abathi bafuna ukutshintsha i-organization yabo yibo i-political party esithi kasoze beyali, then sesicompare labo-CCC, hayi sibone ngani yena umo-democratic zani amadoda lawo.
Abanye bayamsola lo umongameli bathi ngontando kayiphikiswa, njalo kananzi amalungelo oluntu. Kambe lokho kungaphathisa eZimbabwe kumbe kungalibuyisela emuva, njengoba lo mongameli Mnangagwa laye abanye besithi kalaleli intando kaZulu.
Angeze ngatsho ukuthi i-relationship yabo iminjani, kodwa engikwaziyo ukuthi as long as it is beneficial to iZimbabwe, hayi asila problem lakho lokho thina as EFF Zimbabwe. And as I have said ukuthi i-relation between Belarus and Zimbabwe, those are not personal relationships. Those are bilateral relationships that were started around 1992. And saze sabona ubaba John Nkomo esiyavakatsha khona ngani. And ama-bilateral relations lawa akhanya ayakhula ayaphambili, njalo akhanya asibenefita njengelizwe. So kufuze sikhangelisise kuhle ukuthi kade what are the benefits, singakagijimeli entweni ezimbi, singakhangeli nge-negativity everything. Kufuze sibe constructive, sithi ngasi-criticize sile information etsho ukuthi hayi uphambaniseke lapha lalapha. So thina be-EFF sichaya ngento okuthiwa i-superior logic, and you must know ukuthi thina i-EFF vele imi le-Russia, i-Belarus imi le-Russia. Abantu abasupporta i-Ukraine yibo abathethisa i-Belarus kakhulu.